ama organization la aphiwe imali leyo ukuthi ayenze into eziningi okuhlanganela ukuthi batholise abantu abakulezindawo amanzi njalo lokuvikela umkhuhlane we-HIV and AIDS. Ama-projects, ama-self, lawo esiwathinga ama-self-health projects, ayenza ukuthi abantu bezithuthukise nje bodwa bethola amanzi, beyakhe izikolo, njalo beqalisa income generating project.
Bakhethwa njani abazathola le mali?
Imali le ikukhanya baya-apply abantu ukuthi beyithole. Iphiwa every year ngu-ambassador. Usually iyabe ikhona apha kuma-150,000. So baphiwa izimali ezincane lezi ngama-small grants. So abantu bakufuze batshengisele ukuthi into abayenzayo izabenefita i-community, njalo kufuze kube yinto ezaqalisisa i-community ukuthi iyenze into ezazitholisa yona ukuzisupporta okweminyaka elandelayo. Into ezinjengama-income generating projects okufanana nama-herbal gardens, ukuyakha izibhorane ukuthi bethola amanzi, ukuyakha izikolo ukuthi ama-teacher ababalisi bebuye bezofundisa kulezo zikolo. So yinto le kufuzetshengisele ukuthi yinto ye-community one, njalo kutshengisele ukuthi yinto ezakontinua beyond isikhathi esiphiwe yi-US Embassy.
Sizwa kuthiwa u-ambassador ukhulume amazwi acothoza ukudlakela, ungasitshela ukuthi utheni?
U-ambassador ukakhuluma le ntate lezindaba ngalokho, uthe yena kufuze amapholisa adingisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo, njalo nxa kutholakale abantu abakwenzileyo lokho kuyinto e-political violence kufuze bathonisise.